isendaba ku VOA indebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngo lwesibili ekuseni mhla ka 10 kuMbimbitho 2020 ngo sithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje ibandla le MTC lithi umeya weChitungwiza lelinye ilunga laleli bandla babotshiwe ngamapholisa izolo ntambama njalo bakhangelele ukumisa phambi komthetho wandaba kamantshi namuhla. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day oza kwenzela kobulawayo kwakuqala selokho ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude.
Enye into ekumele sibe siyithola ku-independence yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esidinge sithiwa i-happiness. Akula kuthaba laphezulu ngoba sesinxa ngikhuluma lawo isinkwa si-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngohulumente umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bond.
Kambe izasebenza imizamo kahulumende eyokuthi kulicala ukungase abantwana esikolo kusukela ku-early child development kusiya e-primary laku-form 4 okulesigwebo eseminyaka emibili kumbe inhlawulo ye-$4,800.
Xa umzali ehleze nabantwana lentandane ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akulalutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MTC lithi umeya weChitungwiza umnumzana Love Mo Mayiko lelinye ilunga laleli bandla unkosazana Wendy Makhaza babotshiwe ngamapholisa izolo ntambama besanda ukuphatheka emhlanganweni obuholwa ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini aleli bandla eHarare. Abakade bekulo mhlangano bachithachithwe andubana ababili laba babotshwa ngamapholisa wona abikwa abehlezi phandle kwamahofisi la. Umhlangano usaqhubeka. Ababotshiwe bakhangelelwe ukumiswa phambi komthetho wandaba kamantshi eRotten Rock Courts kusasa eHarare. Betheswa icala le-criminal nuisance ngesiNgisi. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day oza kwenzelwa kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude. Lo mbuthano uza kuba senkundleni yePapa Phil Stadium ngobulawayo ngeviki ezayo. Lanxa imbuthano efana lalo yande ukwenzelwa enkundleni yeWhite City, abanye bacabangela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenqabile ukuthi uqhutshelwe kulenkundla ngoba wasinda lapho kudubuka ibhomba kulendawo ngomnyaka ka-2018. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, umnumzana Sweden Chirowota, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngokwenzakalayo.
I-independence yinto enhle mfowethu Chris. I-independence yinto ekhwabithekayo, yinto vele eyokuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi i-independence leyo khanya kwaba i-independence yabomgabe labanye ababevele beyiba abaletha abantu ababebambe abantu njengesigqili khonapha ezweni. Kuzananzelela ukuthi i-independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe yayotshiya bona laba abantu abezapho antsho abanye behlukuluzwa. So khanyangani i-Lancaster House Conference yayingeyokuthabisa izanu kuphela. Zananzelela ukuthi namhla abaphethe intambo zonezi intambo zikahulumeni yibona laba abantu ababevele besekela umgadi. Sithi banuthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ekumele sibe siyithola ku-independence khonapho umfowethu yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esidinge sikhiwa i-happiness. akuda kuthaba laphezweni ngoba ngathi sinqa ngikhuluma lawo emfoweni kuzananzela ukuthi isinkwa si-$24 khonapho ama-user wona lawo siyathathwa nguhulumente umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bond eyokuthi ilokhu zenini i-value vele ngelanga iyabe ihlala itshintsha angithi abadala laba basebenza kudala ama-pension akusenga ngoba phela adliwa yi-inflation khonokho osokwalethwa umnanga labanye bakhe so independence nasikhuluma ngezombangazwe ye indle ukuthi sasuka from estate sone siyaniso ukuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni kodwa siya asibe kuthabe elizweni kumele sinothe elizweni sithabe abantwana bethu bengabi ngabantu abayisithetheli kwamanye amazwe sibone phela beqhela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha eZimbabwe kodwa ayisiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe kodwa
manje libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na enkundleni yeBurgerfield lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulomcimbi khona
abantu bakobulawa ikakhulu abesiNdebele angiboni ukuthi bengahamba entweni kamnangaba umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe angikholwa mina ukuthi ukhona ole 5 cents ongathi usuka endlini yakhe alande umnangaba andilesi ngaye umuntu vele owaba umuntu ongazange ahlukuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besiNdebele bona njalo ukuthi baya bekhona asebanothiswa yiZANU-PF laba bantu ungabathola eBurgerfield kodwa abara makhanda sibili amakhanda asebenzayo anthola ukuthi uzabona uZulu oya eBurgerfield abantu ngibona ukuthi bayabezidlalela ezindlini kodwa ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kupheka izitshala kwesinye isikhathi kuwosa inyama khona ngale eBurgerfield bengabe khona kodwa hayi khona ukuthi balande umnangako lokho vele akwenzakahle emaNdebeleni
lo mnumzana Sweden Chirowata isikhulumeli sebandla leMDC wobulawayo bekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 Ukhulumende uthi sokulicala ukungasi abantwana isikolo kusukela ku early childhood development kusiya e primary la ku form 4 okulesigwebo esileminyaka emibili kumbe inhlawulo yemali engamadola afika phose inkulungwane ezinhlanu $4,800 lokhu kwethulwe kugwalondaba lukahulumende ngokusemthethweni Government Gazette ngolwesihlanu uChris Gande weStudio 7 uxoxe lowake waba ngumphathintambo wesikolo umnumzana Thande kwezintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzane labalaleli udubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angikwazi ukucabanga njani. Vele uya esikolo kumele kube lelungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye. Lokho kakudingwa yiloko nesingathi yi-fundamental right. Kodwa-ke udubo lube selisiba lapha. Angithi lokho nxa kuthiwa loo lalowo mntwana olelungelo lokuya esikolo ngaba leso sikolo akubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabo sithi owehlulekuleyo ngubani angithi uhulumende kathi yebo abantwana kumbe abe-primary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siya kubopha kodwa nxa umzali ehleze labantwana le ntandane phela abantwana imini kayilingana abantu balabantwana abaningi le ntandane abazidinileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akula lutho imali kayikho ngala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi uthele
manje wena ngokubona kwakho ikuchitha isikhathi ni lokho okukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela izomnotho
yebo ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kulezi zizathu ezinkulu kodwa engikwaziyo yikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu bazahamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngaphi konke nje lokudla khona imphako bezezikolweni sengitshela abafunda emakhaya ezikolweni zemakhaya kuyahamba njani kukokukelo uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lo lalowo mntwana aye esikolo xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni uzichithela isikhathi nje uyazifonela yena yedwa abuyahleke yena yedwa ngoba kusoze kusebenze lokhu
imfundo yona eyezimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ungathini kathesi ilokhu injalo na ilohlonze
kanti labalaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuswebisa kuningi okubonakalayo ngoba khangele izikolo fizi ziyadula ziyabiza abantwana kabasayi ezikolweni lalabo abafundayo abathele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona gabala mali gabalakho kokusebenzisa ngakho akula muntu owakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke ngibona ngathi mina sibili yebo yayilo hlonzi kodwa uhlonzi lolo luyalokhe luncipha lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sekwenzakelayo ngokuzinika ngakho uba kuza uhlonzi bani abazabalala abayenza imisebenzi ingabayi abanye baze bahambe abafundisi umculo okumele afunde kutho ukuthi kakula nto ayitholayo nombalisi laye kazinikeli umntwana aze anike impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela hhayi hlonzi alusekho
Lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumphathisikolo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGwanda Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphepha ndaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Somvelo Dlamini owayemeya weVictoria wedolobho leVictoria Falls wasanda ukuxotshwa emsebenzini libandla lakhe leMDC. Usemangelele umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yeleli bandla esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Ibandla leMDC lalisethesa uCouncillor Dlamini icala lokwala ukusuka esikhundleni sokuba ngumeya anike isikhundla uCouncillor Margaret Valley kaward 1 kulelo dolobho. Ibandla leli lithi kwakungafanelanga umnumzana Dlamini angene emncintiswaneni wokhetho lokudinga umeya lapho anqoba khona uCouncillor Valley ngamavoti angu-8 yena uValley wathola 3. Lokhu ngokwesithathu exotshwa ebandleni umnumzana Dlamini kodwa aphinde abuyiselwe. Uthi akuso MDC Alliance okufanele imxotshe njengoba yena eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube elokhu izimele lanxa yamanyana le-MDC Alliance. Phezu kwalokho uDlamini uthi kaphiwanga ithuba lokuzivikela kumbe ukumiswa phambi kwekomiti ye-disciplinary lokuthi achasiselwe ukuthi uvele uxotshelwani. Uthi umnumzana Chamisa ulobandlululo ngokufuna ukuzifakela omhlophe esikhundleni kukanti uphinde wambandlulula njalo uDlamini ngoba omeya bemaswingo leChegutu abangena ezikhundleni ngendlela efanayo leyakhe bengaxotshwanga. Umnumzana Chamisa kakaphenduli kulolu daba. Owesilisa owegokwe oleminyaka engamachumi amabili ubulele abantu abahlanu emzini munye elusulu eBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela owesifazana lomntwana obesemhlane kanye lomunye obeleminyaka eyisikhombisa. Uxotshanisane lowesifazana lo wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubophele inkomo esihlahleni laye wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Ubikwa esenkambeni yelusulu police station lapho okusadingisiswa ngalolu daba. Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission Ithi isiqalisile ukulungiselela ukugebha lokungcwaba kutsha abantu ababulawa ngesikhathi se-Gugurahund. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu wokucanda indlela yokuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani endawonye lezinduna lenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Umkhokheli walenhlanganiso uJustice Selonare uthi bebelokhu besebenza isikhathi sonke lesi ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe kuhle. Njalo kuhlezi kule mihlangano lama-workshops lapho kuphatheka lezinye iziphathamandla zalenhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo, ezivalisa umnumzana Leslie Ncube nonkosazana Nokuthula Dube wokuthula Trust. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Lo okhulumayo umntwana enhlabathi wakwena okhulume lapha eJoza kwelasemzansi. Mina ngakho ngokuhlutunela umgabe namhlanje umbuso sokuthiwa nguhulumende omutsha. Okumutsha uMnangagwa embuzweni. Mnangagwa udala esembuzweni. Wakwaba yi-Minister of Defence Force ngesikhathi se-Gugurahund. Ngiwayedumela ukuthi namhlanje ngamalebulayani lapha la yakehambe. Since umgabe sengu-Prime Minister wazoba ngu-President umgabe lokhu bebonke. Kantana besidla bonke, bephuza bonke isobho. Siyabizwa bakhuluma ogawula. But yeyi lo nguhulumende omutsha sokulamalungelo sokulungisela lokhu nalokhu. Ilizwe lelwane lilunganga next yikho lisiwa west lingezokuthi izani biza umhlangano bahambe kodwa mandebeleke lani kulandela into zezizane into zempumalanga nezilincede ngalutho khuluma eliyarotshwa kuthiwa kuncwetshwa amathambo ancwetshwa fo wathi kungabaye ngukhulunye indaba le ikhulunywe kahle abantu bebotshwe uma kumele bebotshwe lingarotshwa bayekeleni babize umhlangano wo-White City babize wo-B F lapha lingayi yabonga kuleyo ndawo.
Salubonani balaleli labasakazi basaza bahlela balaleli labahle abathandekayo. Mina kanjeubona usupho oludlulo lukamgabe ngoba uMnangagwa lomgabe into yinyezane. Ngabe funa ukutshintsha izinto kwabo kulale ubaleli dizane befomenye iphathi sibone njengoba anjebona ukuthi kwakufanele ukwenza i-P F kodwa kwehlula balela kuzane njengoba la namhlala kwebisane. Lokho benza into eyodwa nalenenzwa ezana kula mehluko ozaba khona okuthiwa ungalungiswa uMnangagwa kulanje njalo engenzaka. Ngiyabonga balaleli abahle.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Hhayi bengakwazi ukuthi kuzabuya nakubo namhlanje sokukubo sebekhala sebefuna ukuthi ngabancedisa ukukhala kwabo. Thina sabulawela abantu abaningi bedlwe ngulo abanye besenza njani abanye sibazi nokuthi bangabi namhlanje. Thina sabulawela abantu abaningi kakhulu amangcwaba agcwele laphana labantu ababebulawa bezama ukubaleka kunamangcwaba abantu abangaziwayo khonaphana okuthiwa abantu bakhibola manje babadinga.
Njani balaleli igama ngintombi yakonyathi uMamdluli 50-50 amathuba atholwa ngabesifazane alingana lawo labesilisa. Batsho kudingeni imali kwezinye indawo alingani la mathuba. Ubaba uyadlala iy'nhloko, umama uyadlala iy'ntamo. Akutshintshi, ikhanda angeke lihambe intamo ingekho, kodwa intamo angeke ibe phezu kwekhanda, iyodlala ingaphansi kwekhanda njalo nje. Angeke kwenzakale. Utsho lasebhayibhilini uJesu Kristu azange ahambela komama, ubehamba labobaba. Obaba yibo abantu abakhokheleyo omama bahambe emuva. Injalo nje kayingeke ijike. UJesu Kristu wayezelwe ngowesifazane kodwa azange ahambe laye, wayehamba labobaba. So i-50-50 le abanye umama bayinanzelele isuke ibisingani yahlupha, ibisisenza ingani abantu abangobaba sebengani bathi siyesabomama ngoba lezi nsuku ngani balamandla okudlula obaba. Hhayi, 50-50 kutshiwo ekudingeni imali ukuthi ungavukuleli ungumuntu ongumama uthi ubaba uzabuya le mali endlini udubo luzalungenela. Lawe vuka ume ngenyawo uye kuyuphethe okwakho la ukuphethe. Lokhuyani ukuthi owesifazane uzabeletha ngobuhlungu insuku zakhe zonke, indoda uzadliwa izithukuthuku zayo. Kuyasebenza but lesi sikhathi sesiphila kiso impilo isinzima kakhulu, izinto zonke sezifuna imali. So lawe ungumuntu ongumama vuka uyesebenza, kodwa lokhu akutsho ukuthi ungasebenza susiba likhanda. No, uzodlala uyintamo umuntu kamlimi, ikhanda liyodlala lilikhanda, uzehlisile ngaphansi komuntu ongubaba.
Ye, linjani balaleli, ngiyalibingelela kakhulu ngesikhathi esidingakhulumi nani lapha, ngiyabe lokhu ngibhizi. hayi ebantwini ababuza ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi umuntu alahleke ngokuthi zi ukuthi kunabantu abatsha ngiyabona abama 2000 something noma 90 vele abadala siyakwazi ukuthi hayi ezimbabwe kunzele vele itenetha ukuthi umuntu uyanyamalala sekube ngikho lokho inetha imvelo vela sento emanisayo embusweni wezano athi ndinetha of zami iqiniso ngifelayo kumangalisi vele embusweni wezano ngasawuthini ye
ya sifuna ukhuma ngendawo ka-Ita Jamara Samara akutshintshwa lutho ukhishwa kwamgabe awuphumanga ZANU-P F so the whole of ZANU-P F bakwazi ukuthi Ita Jamara unga kwenzakalani ngaye kwenzakalani ngaye uyaphila ufile utrafikiwe kwaziwa yibo so bengatshela abantu amanga ukuthi umgabe zimile zathi bengasitsheli into engayisiyo ikakhulu ubaba uPhilip Gayule ngamuzwe nje ekhuluma udefenda into engayisiyo eyibona nayo mhlophe ukuthi i-wrong izanupiyafu akuyeke lucatshisa abantu ngamasiya yo lama-CID namapholisa namasosha bebulala abantu besethusela abantu ukuthi abantu bangakhulumi izimvo zabo so uma kuthiwa democracy kumele kube ne-freedom of speech umuntu ayisole ulutho asole so izimbabwe ayikhululeke politically then into zonke zihamba kuhle i-politics yasezimbabwe yiyobulala umnotho wasezimbabwe uma ungaguquka ku-politics ilizwe lali lizavuka futhi kuhle
vuka mthokazi vuka abavuke abantu bakitha sivuke isizwe sithatha izwe lethu sesihlupheke kwanele kumanje sigcwele emazweni nje ngenxa yabo vuka mthokazi vuka isikhathi sokudlala siphelile bantu bakithi asifune nini okungokwethu manje
livuka njani mina ngokubona kwami ngokuthunjwa kwabantu kunyamalaliswa kwabantu kungumkhuba wezano kusasukela kunguye uRobert Mkabe evele esebenza lo mnangako babesenza ulutho lunye bevumelana loba sikhuluma ngegugura hona babe yibo bevumelana okhulumayo uMandlovu osefela buzi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo. Sibonge labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele. Silo Eslinzi Harmony uthi litshona njani msakazi, siyabonga. Silo Thabisani Ncube laye uthi amavuko lovusi English othi ekhaya ngeke kulunge manje ogawule bazenza iziphofu nje kunzima ekhaya ngisethembisa eGoli. Yebo ke ngumbono wakhe lowo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende we-Italy usevimbele wonke umuntu endlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe. Abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha 60 million abasavunyelwa ukuhamba-hamba kulelo lizwe ngaphandle kwalabo abalezizathu eziqinileyo eziphathelane lomsebenzi kumbe ezempilakahle abangaphuma elizweni. Inhloko kahulumende walelo lizwe igcizelele ukuthi wonke umuntu ahlale endlini kusukela namuhla. Amakhefa lezinye izindlu zokuzidlela kuzafanela zivale ilanga litshona. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus libulele abantu abayi 463 kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi igcikwane leli seligcwele emazweni amaningi. Inhloko kahulumende weSudan Abdullah Hamdok uthi usaphephile kulandela imizamo yokumbulala ngomvulo edolobheni leKhartoum. Imota zamabhomba zibikwa zidubuke eduzane lemota abezilandelana iconvoy eyinye ithwele yena uMongameli Hamdok esiya ehofisini yakhe. Izizalwane zakulelo lizwe zibikwa zibuthene lapho kudubuke khona ibhomba njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise lolu daba ukwenzela ukuthi olecala abotshwe. Umnumzana Hamdok beyinhloko kahulumende ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba ibutho likhuphe umongameli Omar al-Bashir embusweni kulandela ukutshengisela kwabantu ezitaladini. Kubikwa kulabanye kubutho abalokhu besekela umnumzana Bashir, yena owayesebuse kweminyaka engamashumi amathathu njalo ekhangelelwe kusiwa ukhangelelwe kusiwa ku International Criminal Court ukuthi ayethonisisa amacala okwephula ilungelo loluntu esabusa. Kwezenzakala eMelika luyaqhubeka uhlelo lokukhetha ozancintisa kubandla lama-Democrats ukukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka, ama-primary elections njalo lamhla bakhangelelwe ukuba seMichigan. Sibonile ukuthi uSenator Kamala Harris weCalifornia laye wayincintisa kuma-primary elections wasedinga. Izolo-ke yena u-endose umnumzana Joe Biden, yena ke wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Lokhu kwenzakala ibandla leli njalo uSenator Harris ngowesithupha ukwenza lokhu. Kwabaphuma kumncintiswano njalo ingqungquthela ezisele ngumnumzana Biden loSenator Bernie Sanders. Sizalethulela ke okuzayenzakala kuma-primary elections lawo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana la ngokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhla ka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Thokoza umuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ke umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. UVusa Mkhaya ngomunye wabasanda ukuthola isicoco emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Ukhethwe kuhlandla lomculi weZimbabwe ohlabela ekwamanye amazwe, uArtist in the Diaspora. Lapha sithemba lizawukholisa umculo wakhe. Umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga, yena ongomunye wabasanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Lapho ke umculo wakhe othi abalalanga silethemba ukholisile liwuzwa ukhuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Siluqaba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga.